kuyabuya abafana abavele eHarare bafike babiza ama councillors babatshela ukuthi i-directive yeparty yikuthi umeya kumele kube ngubani, ukhansela kumele kube ngubani. Babe ngekhwa isibo njalo abavotela ama councillors lawa koBulawayo. Abantu lawa abavotelwe koBulawayo bekumele baphiwe ilungelo lokuthi bazikhethele umeya wabo no deputy mayor wabo, kungela kuxokozela, kungela kwethusela. Phonxa thina at this stage sesizathathwa la imbhobho sithwale inhlamvu sethusele ama councillors okumele asebenzele uBulawayo, kuthi ukuthi wonke ama decisions aseza kunywa eHarare abe sebebuya lapha sebezotshelwa kuphela ukuthi iHarare ithe kumele lenze lokho. Into ebuhlungu kakhulu ebantwini besindebeleni, ebantwini bakoBulawayo, besingakhangelanga ukuthi into enje ingenzakala sivela kuma elections. So yikho sifuna ukuthi inhlanganiso le ibe lama structures, ibe le constitution, ibe le leadership ukunqabela zonezi izinto esezisenzakala, ngoba kwenzakala ngoba zisemahlangeni. Umuntu engadecide ukuthi lamhlanje kumele ngenze lokho, uyakwenza ngani ngoba akulanto embambayo emnqabelayo ukuthi angaze akwenza. We need to go back to basics, sihambe ku Congress siyekhetha leadership, sihambe ku Congress siyekhalfaka i constitution, sihambe ku Congress siyekhetha ama provinces. Lokhu akuvunyelwa, lokhu kulihlazo, lokhu kunika uBulawayo izinga elingaphansi kakhulu.
Sizwa kuthiwa njalo lendlela ukukhethwe ngayo abagcina isihlalo bama committee council layo ihambe ngendlela ayifanayo, njalo abantu amanye ama councillors bazondile ngakhona, kungasela ukuthi liqiniso yini
indlela okukhethwe ngayo umeya lo deputy wakhe, indlela okukhethwe ngayo ama committees. Abantu bahlale ngaphansi kwesihlahla badecidela uZulu kaMthwakazi ukuthi kumele kube ngubani ukansela ochair i-committee le, kumele kube ngubani ukansela ozachair i-committee leyana. Lokhu kusibisela emuva Chris Gande. Besingakukhangelelanga ukuthi kwenzakale ukuthi abantu bakoBulawayo ngendlela abavote ngayo siye babonga ngakho khonokho ukuthi liyabakhethela abantu ekumele bababuse, liyabakhethela abantu ukuthi kumele kube ngubani ongena kuleyo committee, bona bevote okwedlula amanye ama provinces bevotela i-opposition besithi izanu kabayifuni. And this is how we thank them, this is how isibongo separty sibonga abantu bakoBulawayo ukuthi we will impose ama chairpersons ama committees, we will impose umeya lo deputy mayor wakoBulawayo, bona bevotile besithi izanu kabayifuni.